kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa ontanga olungaphansi kwesihloko esithi My City Talk. Kit, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okunengi mayelana lohlelo lwakho.
Uhlelo lolu lubhekise ukuthi luthathe abantwana abangazange befike edolobheni ukuthi bazobona impilo ephilwa edolobheni, ngoba kunengi abakukhuthayo ngoba bangaphandle kwama areas adevelopayo. Ngakho MyCity Tour ihlose ukuthi sibe sithatha bona laba abantwana abavela ngasemaphandleni, sibuya nje sizobabonisa impilo esiyiphilayo lama opportunities akhona nje lapha edolobheni.
Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo lolu?
Ukuthi ekufundiseni kwami emaphandleni ngananzelela ukuthi abantwana abaningi babengelalo ulwazi lwezinto esingathi i-basic knowledge. For example, umgwaqo wethara uyathola ukuthi abantwana abawazi, uyabatshela ngama-skyscrapers kodwa ubusinanzelela ukuthi abantwana abangikhona abakuzwisisi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba bona i-skyscraper abayazi, bazazela indlu yabo nje yotshani. Ngakho kube sokusika sokuhlupha ukuthi abantwana bona laba bafundiswa, nxa befundiswa sebe siyahlala ama-examination imhloliso, nabanye abantwana abale exposure yakhona lokhu, abahlala endaweni ezilamagetsi, abahlala kuma 5-story houses bebukela ama satellite dish, ngakho ba exposed to into eziningi. Ngakho lelo uhlelo lukhlosa ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ba conceptualize nje ukuthi ama functions nje are basic things in life abangeke bathola emaphandleni or lapha abahlala khona.
Nike ngabala ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha esigabeni se-secondary school. Kungani wakhetha bona njalo uhlelo lolu lujonge ukubathuthukisa njani?
Lenjongo yokuthuthukisa abasha abase-high school, ngoba siyananzelela ukuthi yibo asebeseduze bokuzohlala emadolobheni. Lokho esikutsho ukuthi there's a lot of rural to urban migration. Ngakho bazasuka nje maduze sebengabantu abazodingana lemisebenzi njalo njalo. Ngakho sifuna ukuthi loba bezabuya bezoyenza njalo, bezodinga imisebenzi, bezodinga izikolo, bebekwazi nje ukuthi kufunctiona njani. How does the city need so function? Because there's a lot of culture shock. Nxa abantu bebuya lapha uthola ukuthi iculture shock iba ningi kakhulu, ukuthi umuntu ugcina esengasakwanisa ukuthi like afite in kwabanye abantwana.
Kuyini okufunakalayo ukuze umuntu abe yingxenye yalolu hlelo?
Asihambi thina sikhetha, kodwa sikhulumisane labo headmaster, sibhale incwadi. Uheadmaster nguye osebenza labantwana lokwazi ukuthi abantwana basesimeni esinjani. Ngakho sidinga lowo umntwana ongelayo i-exposure, ongazake ebe le-exposure to i-city life.
Hayi, sikuzwile Keith, phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi wami awugcina engingawabeka lapha ukuthi sithanda ukuthi umphakathi usincedise kulokho esikwenzayo. Singatsho ukuthi usincedise ngemali, kodwa usincedise khona lokho abalamabhizimisi bebe besivumela ukuthi sibe sibuya emabhizimisini yabo sizotshengisa abantwana how i-business yabo functions. Siyaziqhenya ngoba kulabanye abasibhizileyo abe-manufacturing, abantwana bayabona i-process of clothing making from A to Z. Siba sekuma-institutions, ma-learning institutions, anjengabo-NUST lapha. Bonga labo ukuthi basivumele, basivulela iminyango yokuthi sifike sibabone. Ngiyabonga kakhulu Mike, engathi abalaleli bazwile, lawe usale kuhle.
Zulukandaba, namhla kuhlelo besixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa abatsha. Kit, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMike3, yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwaneloko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.